yena yedwa kulanto angayenza yena yedwa akulalizwa ngalivusa ngokuba kalibulalanga eyedwa libulewe yizano yona ngokwayo i 37 years ledlulileyo ibe ngama policies indlela zokubusa ezingafanelanga kodwa nxa ngabe engaphiwa indlela yokusebenzisana lamazwe omhlaba okuyabe kwenziwe ngupresident aqalisa ukusebenza le IMF le World Bank aqalisa ukusebenza lamazwe omhlaba esithi Paris Club abhadala izikwelede kwenziwe konke lokuyana kungabuyela umkhonomi kodwa nxa evinjelwe ukusebenza lalabo bantu abangasenza ukuthi siphume ebunzimeni kuzabhodwa kwandawo yena yedwa nje kala khono elingenza lutho
kodwa ubuchopho singathi ulabo yini obuphathelane lamanani ni imali obuphathelane logatsha alukhokhelayo lolo lwezemali
eZimbabwe ngaphandle kwa Minister of Health lo Justice kakho ngena ngequalification emsebenzini wakhe yiyo inkinga esilayo enkulu ukuthi silaloko okuthiwa phecelezi iskills misalignment othola ukuthi igwetha likwezemfundo wezemfundo semalini into yona liyana yiyo efanele ukuthi ilungiswe ukuze umbuso ungabi ngumbuso wepublic service ungabi ngumbuso wamacivil service kwenza ukuthi thi i-government ibe i-government yama permanent secretaries ngoba yiwo asuke eqhatshwe ngolwazi laba abanye bayangena bahlale kuthiwa ngabe policy guidance ugaida policy bane ngalalwazi kuleyo ndawo so yena ubuchopho bakhe ngobemthethweni kalabo ubuchopho bemalini ngokunjalo uzamela landele lokho ama permanent secretaries laba abanye abasebenzayo abakujoyi ukuthi kuyikho okufanele yikho okungasebenzi
Umphathi Ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe uMajor General Sibusiso Moyo yena okhitshwe kubutho esezokuba ngumphathi Ntambo walolugatsha yena ubona esebenza kanjani
Sikubeka eceleni ukuthi ulibutho sike simthathe njengomuntu nje angithi isikhalazo sabantu beZimbabwe vele ukuthi akungaphindwa-phindwa abantu asebehlelekayo ngakho ke nxa kunjalo kuthi ukuthi kufuneka abantu abanjengaye abaqalisayo abalobuchopho ukuthi zabangakaxabani labantu ngaphandle vele uForeign Affairs Minister odingakalayo khathesi ngumuntu ongelazono ngaphandle ongelazikhwili ngaphandle ongelazitha ngaphandle umuntu ozakhuluma laye wonke umuntu ozahlala phansi laye wonke umuntu ongathika ngiyilaphana kangiyilaphana ngoba eminyakeni engu-37 leyo bexabana labantu kuyinto enhle ukuthi kube ngumuntu omutsha ngithesi kubeke eceleni ukuthi ulibutho ngokuba vele yikho esibhekene lakho sesikhangele yena uSibusiso Moyo ngokwakhe ngicabanga ukuthi ungumuntu olekhono futhi lizakhumbula ukuthi wazuza isicoco esiphezulu emfundweni ephathelene lezokudlelana kwamazwe okuthiwa yi-international relations ile degree leyo okuthiwa yi-PhD so uyakwazi nje ukuthi umhlaba usebenza njani nxa engasebenzisa ubuchopho bakhe ngendlela efaneleyo asekelwe nguhulumende asekelwe ngupresident yena lokhona angiboni ukuthi kukhona okungamehlula anti kagebhi lutho yikukhulumisana labantu kwakho ubudlelwane